Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 22 kunhlolanja 2021 ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje
qalisile lohlelo kobulawayo luzathatha insuku ezingafika kwezilithumi sibona ngathi kusiyafika sezintathu kunyanga elandelayo ngibona ngathi kuyabe sokubona sesiluphetha lohlelo sizakuya emaclinic ka council CS la esikhulu esempilo United Bulawayo Hospital vele sesikhona sizakuya engutsheni eMaterday sibe khona
uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane weCOVID-19 lusungulwe ezabelweni zonke zelizwe namuhla
iyo impilo esiphila ngaphansi kwayo kusuka ngo-1980 ukuthi kuyebiwa imbeda yezibhedlela lamaphilisi kuyebiwa ngohulumeni mende ofanele aphe abantu okokuphilisa
umqondisi obona ngokulwisana lemikhuhlane etshiyeneyo kugatsha lwezempila kahle udokotela Phoshiya Manangazira umiswe emthethwandaba namuhla esetheswa amacala okutyaphaza imali ephathelane lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yeCOVID-19 amalunga ebandla leMDC Alliance alichumi lambili abotshwe ngomgqibelo eChinoyi ngesikhathi elungiselela umngcwabo omunye wawo akhululwe ngenkulungwane ezinhlanu zamadola isibambiso ngamunye i-5,000 yebheyili namuhla. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus luqale namuhla ezabelweni zonke zelizwe kuhlatshwa abasebenza kwezempila kahle. Kobulawayo bebehlatshelwa ezibhedlela ezigoqela ese-United Bulawayo Hospitals. Lolu hlelo lukhangelelwe ukuthatha insuku ezilitshumi. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Esungula okusemthethweni uhlelo lokuhlaba izisebenzi zezempilakahle leli jekiseni, umphathintambo wakobulawayo inkosikazi Judith Ncube, yena ongazange ahlatshwe namuhla, ukhuthaze uZulu ukuba ayamukele ijekiseni le.
Ukhangelelwe ukuthi ama-vaccine le asivikele singabi ngama-victims. Kodwa kunyatheleleke lanxa uza kuthatha kungabi lamandla. Ngizama ukukhuthaza kangaka ukuthi Bulawayo omuhle sicela siphakame sizame ukuthi sizuze ama-vaccination.
Unkosikazi Ncube uqhubeke ethi ihlandla lakuqala lalolu hlelo luqondiswe kuzisebenzi eziqakathekileyo abathi ngama-frontline workers.
Namuhla bekulontshwa ne-vaccination ikakhulu kuma-frontline workers ethu. Xa singazuza okweneleyo ama-vaccinations aneleyo sihle sibakhuthaze bephiwe i-first chance.
Umqondisi wezempilakahle ukhansili yakobulawa idokotela Edwin Sibanda uchasisa ukuthi luzaqhutshwa njani lolu hlelo.
Qalisile lohlelo kobulawayo luzathatha insuku ezingafika kwezilithumi sibona ngathi kusiyafika sezintathu kunyanga elandelayo ngibona ngathi kuyabe sokubona sesiluphetha lolu hlelo sizakuya emaclinic ka council siye esibhedlela esikhulu esempilo United Bulawayo Hospital vele sesikhona sizakuya engutsheni eMaterday sibe khona zonke izisebenzi zempila kahle kumele zihlatshwe ezifunayo azibhadala.
Umgcini sihlalo we Health Services Board udokotela Paulinus Sikhosana omunye wabaqale ukuhlatshwa ukhuthaza uZulu ukuba angesabi ukuhlatshwa ijekiseni le ngoba isihlolwe ngabohlangothi olwe Medicines Control Authority of Zimbabwe.
Kodwa singaze sihlatshwe kuyamele singayekeli ukugqoka amamask, singayekeli i-social distancing, lokugeza izandla, lokusanitizer, sibe sisenza konke khona lokho.
Kodwa ke i-department kahulumende ehlola ama-vaccines, i-Medicines Control Authority of Zimbabwe, sebeyikhangelile bayihlola, bayiregister.
Uchief Nursing Officer kuKhansile edolobho lakoBulawayo uNkosikazi Sithokozile Hobe uchasisa ukuthi bazasebenza njani kunsuku ezilithumi ezilandelayo.
Silama teams angu-4. Ama teams la aqala ezibhedlela ezinkulu namhla. UPH khonapha esikhona lempilo ingutsheni Mater Dei Hospital, private hospital. Kusukisela kusasa amanye ama teams ngaphandle kwempilo le UPH babe le mobile ukuthi babe behamba from one place to the next. Baza kuya kuma clinics wonke ICT, ze therapy, Rose Camp, bahlabe nabantu bezimra, bahlabe lama institutions wonke amanye alama health workers, ama private institutions, ama pharmacies, ama laboratories, lama private doctors, le staff sabo.
UBulawayo ukhangelele ukuhlaba izisebenzi eziqakathekileyo ezedlula inkulungwane eziyisithupha lengxenye 6600 uhlelo lwakuqala lokuhlaba abantu iSinopharm vaccine. UBulawayo uthole amajekiseni aweSinopharm COVID-19 vaccine edlula inkulungwane ezilithumi lantathu 13,200, kuthi iMatabeleland North yathola inkulungwane phose ezithoba munwemunye 8,610. iMatabeleland South yathola inkulungwane ezilithumi lanye 11,000. Inkabazwe yona ithole inkulungwane eziphose zifike ezilithumi lambili 11,800. Ngimele iStudio 7, ngiwobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
EHarare lakho bekungesifanayo kuhlatshwa bonke labodokotela ezibhedlela. Ingcweti kwezempilakahle kanye lohulumende bathi umuntu wonke ofunayo uzahlatshwa lijekiseni okugoqela abaleminyaka ephezu kwamajumi ayisithupha. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Odokotela abasebenzela esibhedlela seParenyathwa babengaba kuqala ukuthola ijekiseni leCOVID-19 eleSinopharm namhlanje. Ngesikhathi uhulumende eqhathekisa uhlelo lokuhlatshwa ijekiseni kuzisebenzi zempila kahle. Odokotela abaqala ukuhlatshwa bagoqela udokotela Asaf Ziruma, udokotela Tafatwa Tsikira, lodokotela Mnyaradzi Katiro. Izisebenzi zempila kahle ezifika inkulungwane ezintathu 3000 eParenyathwa zikhangele ukuhlatshwa ijekiseni leSinopharm phansi kwehlandla lokuqala lwalolu hlelo oluhlelwe ukuthatha insuku ezilithumi ezilandelayo. Okhokela umsebenzi eParenyathwa udokotela Tsitsi Magure uthe odokotela bakhethe ukuhlatshwa ukuze baphe ithemba lesibindi ezinye izisebenzi zempila kahle ukuba zihlatshwe lazo ngoba kungela ngozi ukwenza njalo. Umphathi ntambo wezempila kahle njalo engumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uthi uZulu kumele alithembe leli jekiseni.
Is to exhibit the government's confidence in the Sinopharm vaccine.
Ijekiseni ye-Sinopharm ilungile kakhulu. Ngifuna ukulitshela ukuba uhulumende uyathemba ukuba ijekiseni le iyasebenza. Ngikhuthaza wonke umuntu weZimbabwe ukuba ahlatshwe.
Ekhuluma ngohlelo lolu okoba umphathi ntambo wezempila kahle uDr. Henry Matsorira uthi uhlelo lolu luzanceda ukuvimba ukumemetheka kwalomkhuhlane.
I don't know the criteria for giving the number of doses to each province.
Asimazi ukuba banika njani izigaba zelizwe amajekiseni lawa. Inkuthazo yami kuZulu weZimbabwe yikuba nxa ulethuba lokuthatha leli jekiseni lithathwe. Ngiyazi abasebenza kwezempila kahle yibo abazaqala ukuhlatshwa.
First in line to get the vaccine.
UNkosikazi Siphiwe Mlilo ongumongikazi uthi ukhangele ngifanele ukuhlatshwa leli jekiseni esithi uyalithemba.
Personally ngizayithatha and I encourage other people to take it because so far it looks like it's going to be our only hope to minimization of this spread of this pandemic.
Kodwa omunye njalo umongikazi unkosazana Melody Zitsi uthe yena usasa lokuthandabuza ngaleli jekiseni ngoba engatholanga imfundiso eneleyo ngalo.
I-vaccine leyo etsho ukuthi yafika eZimbabwe angiyithembi mina personally angeke ngavuma ukuthi bangihlabe ngoba ngiyazi ukuthiwa yini ngoba any drug engenayo first yahamba kuma-health officials and then the health personality ngokwayo besifunda ngayo ama-workshop ukuthi ihlatshwa njani ihlatshwa umuntu onjani ngawapha ama-side effects. We were never given anything kwapho ngokuthi kuthiwa i-vaccine sikhona usasa lainiwe mina ngeke ngayithatha mina.
Uhulumende weZimbabwe uthi ukhangele ukuhlaba abantu abangaba izigidi ezilitshumi 10 million leli jekiseni elikhangele ukuthengwa kwele China, India, Russia lakwele Bhilithane. Ijekiseni leSinopharm lihlatshwa abantu phansi kohlelo oluqhubeke namhlanje selokho umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ehlatshwe ngeviki edluleyo njalo inkulungwane ezilikhulu 100,000 zabantu zikhangele ukuhlatshwa ngoba abantu kumele bahlatshwe kabili kuleli hlandla lakuqala. Lalolu hlelo olubone kusiza inkulungwane ezingamakhulu amabili zaleli jekiseni elivela kweli China. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Umqondisi wobona ngokulwisana lemikhuhlane etshiyeneyo kugatsha lwezempilakahle uDokotela Portia Manangazira umiswe emthethwandaba namuhla esetheswa amacala amane enkohlakalo aphathelane lokutshaphazwa kwemali lamafutha ezimota okwakumele kusetshenziswe kunhlelo zokufundisa abezempilakahle abazaqhuba uhlelo lokuhlaba uZulu ijekiseni ye-COVID-19. Abomsakazo we-ZBC labephephandaba le-Herald bathi uManangazira ucatshangelwa ukuthi watshaphaza ingxenye yemali engena ku-$796,000. Owayengumphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Obataya Moyo laye ubotshwe nyakenye waxotshwa umsebenzi esetheswa icala lokutshaphaza imali yenhlelo ze-COVID-19. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor umnumzana Efihlela Ncube.
Bengifisa ukuthi ngithi kuyangethusa lokho kodwa kakungethusi ngokuba iyo impilo esiphila ngaphansi kwayo kusuka ngo-1980 ukuthi kuyebiwa imbheda yezibhedlela lamaphilisi kuyebiwa ngohulumende ofanele aphe abantu okokuphilisa kuyebiwa amabhuku kuyebiwa konke kusebiwa ngabantu abaphezulu ababusayo. Angikhulumi ngabantu abaphansi ngikhuluma nje ngoba yena lo owebileyo engumuntu omkhulu kangaka kodwa ke vele ubusela COVID-19 kumbobani kabo soze kuphele nxa ngabe iZANU-PF lokhu sesihlalweni ngokuba ubusela leZANU-PF akuhlukaniseki, i-corruption leZANU-PF akuhlukaniseki, ukudiliza ilizwe leZANU-PF akuhlukaniseki, i-lawlessness leZANU-PF akuhlukaniseki, i-abuse of human rights leZANU-PF akuhlukaniseki. Banjalo bazahlala benjalo baze baphume embusweni. Ngakho ke nxa kufuna ukuthi kufuneka ukuthi kulungiswe lezi zinto zingenzeki kumele kuhambe izano kulapho kuphela inotho yabantu beZimbabwe pepha khona ivikeleke khona.
Abaningi Ncube bathi uhulumende ukhanya engazimiselanga ukulwisana le nkohlakalo kodwa siyabona ziyabotshwa iziphathamandla zikahulumende. Babotshiwe Obataya Moyo, kathesi sebotshiwe uManangazira. Ngeke yini sithi ukuthi hayi ngempela kukhona uhulumende akwenzayo ngalolu daba?
Yebo kambe ukubotshwa kwabantu lapha lalaphana kuyibufakazi bokuthi inkohlakalo iyalwiswa lapha lalaphana kodwa kayilwiswa yonke. Kayilwiswa yonke ngobukhulu bayo, kulwiswa laba lalabana ababili abathathu. Nxa ngabe ingalwiswa kahle inkohlakalo ngendlela egcwele ngakhona, akungeke kusale muntu lapha kuhulumende, bangaphela bonke abantu sebebotshelwe inkohlakalo. Kodwa ke ngoba bayadobha lo laluyana bachiya abaningi, angeke iziphele inkohlakalo. Ukuthi kungabotshwa ababili abathathu ukuthi inkohlakalo iyalwiswa abantu izigebengu lokho ezisele phezulu ziseba ayikuchitha isikhathi lokho inkohlakalo kayilwiswe ngendlela vele egcwele ngakhona kayilwiswe kungakhathalekile ukuthi ukuliphi ibandla kayilwiswe kungakhathalekile isihlalo sakho ilwiswe kungakhangelelwa ukuthi ukhuluma luphulimi yiyo indlela esizanqoba ngayo inkohlakalo kodwa nxa kusakhethwa ibandla okilo kumbe ifaction okilo kumbe lokho lalokuyana inkohlakalo izabusa kuze kube phakade iziphume emhlazani zani PF iphuma kungena abaqondileyo
umnumzana efidlela Ncube yisikhulumeli senhlanganiso ye Citizens COVID-19 monitor Amalunga ebandla leMDC Alliance alichumi lambili abotshwe ngomgqibelo eChinoyi ngesikhathi elungiselela umngcwabo omunye wawo akhululwe ngenkulungwane ezinhlanu zamadola esibambiso ngamunye i-$5,000 yebeyili inkantolo kamantshi namuhla. Abasolwa betheswa icala lokubuthana ngokungekho emthethweni besephula iziqondiso zokuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance, umnumzana Felix Magalela Mafasbanda.
Izanu siphelelwe ngumphako. Hambe abantu abalichumi lambili bangabotshwa base ofisini yabo belungisa umngcwabo womfo wabo alikuboni ukuthi incele kuyaqhuqhwalile abakwenzayo imgoqo eyafakwa nguhulumende wezanu PF yathi abantu bayanqatshelwa ukwedlula amachumi amathathu bendawonye kanti labo abangu-12 sebephinde baphula umgoqo uphi sibona ngani kugolomba inyoka isemlindini thina sesibakhangela sibona ukuthi bazaze bacine ngani ngenxa yokuthi akusikho emthethweni ukungenela abantu ehofisini belungisa ukuyangcwaba isihlobo sabo. Kambe izanu PF singenwe yini sisesaba izithunzi zayo ngoba abasathembi muntu.
Likala ngobandlululo elithi lukhona ekulondolozweni kweziqondiso zokwenqabela i-coronavirus. Inanku lithi kubotshwa amalunga enu kodwa awezanu kabotshwa. Selike lakhulumisana lamapolisa yini kumbe lo hulumende ngalolu daba?
Lo umbuzo mbona ngani uqonda amapolisa lo hulumende. Kambe nsuku zonke sikhankasa ngakho ukuthi kule selective application of the law. Nsuku zonke sisiye emakhothi abantu bethu babanjwa iviki yonke iviki ezimbili sithi sicela amabheyili basibhatalise ama-30,000 RTGS umuntu omunye. Uhulumende uyakwazi. Sesikhulume lama-commissions athize sizama ukubatshengisa ukuthi kambe izinto ezenziwa ngama-junior magistrate kulungile na. Ukuthi isikhathi sonke bancitsha abantu ama-bail kube sesicina si-apply se-high court 100% of our appeals e-high court ayaphumelela lokho kukhombisa ukuthi ama-magistrate la atrainwa khathesi evelela ngapha e-South Africa Fort Hare University lamanye ahamba nge-presidential scholarship ahlose ukuthabisa labo ababaphi imfundo.
Umnumzana Felix Magalela Mafasbanda ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Kulife Talk lamhlanje sikhangela ukusungulwa kohlelo lokuhlaba abantu amajekiseni okuvikela umkhuhlane we-coronavirus. Abalwela amalungelo abakhubazekileyo kuleli bathi abangezwayo endlebeni bathwele nzima ngalesi sikhathi sokugqokwa kwamamaski okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Iningi labo livame ukubala imilomo yalabo ababe bekhuluma, kodwa kuba nzima kulezi nsuku ngoba abantu bonke bayabe bevale imilomo. Kubika uBathabile Masuku.
Abalwela amalungelo abakhubazeke ekukhulumeni kanye lokungezwa endlebeni bakhalaza ukuba basengozini enkulu ngokuphathelane lokuzivikela emkhuhlaneni we-COVID-19 ngoba ama-mask esebadalela inhlupho ezithile kwezokuthola ulwazi lokukhulumisana labanye abantu. Unkosikazi Thariro Gurure omele amalungelo abantu abakhubazekileyo uchasisa kabanzi ngobunzima obubhekane lalabo abaphila lalesi simo ngesikhathi sobhubhane lwe-coronavirus.
Inkinga ezihlangana labantu abalokugoga kokungezwa endlebeni lokukhuluma yilowo mlayezo esilawo vele othiwo ukuthi mask up, kodwa yena esebenzisa into esingathi ngamehlo ekhanyele umlomo wakho okuba yi-lip reading ngesikhiwa. Nxa usuvalile umlomo wakho akusela esingathi yinkulumo phakathi kwenyu, sokuyamele ukhiphe laye akhiphe i-mask ukuzabone kumbe lizwanane.
Uqhubekela phambili unkosikazi Gurure ekhuluma ngamamask afakwe uphawu oluveza ukuba oyigqokileyo akezwa endlebeni.
Umfanekiso lo ofakwa phambi kwemask utsho ukuthi mina angikhone kukhuluma lokuzwa endlebeni. So ukuze ukhulume lami sungasebenzisa i-sign language kumbe vula umlomo wakho ngubone, njoba ngisebenzisa engingathi yi-lip reading ukuze ngubone kumbe uthini xa ungayenelisi ukusebenzisa izandla zakho ukukhuluma.
Unkosikazi Soneni Gwizi olwela amalungelo abagogekileyo uthi abantu abahlala labalalesi simo kumele babaphathise ukuze bazwe imfundiso mayelana nge-COVID-19.
Ngithanda ukukhuthaza ama-families ahlala labantu abangezwayo endlebeni ukuthi babancede kakhulu kathesi ngesikhathi se-lockdown. Ndikwenzela ukuthi babe bethole information ukuthi labo bazivikele ukuthi bengathathi igcikwana leli, ngoba isikhathi esiningi information le ayikho ku-sign language.
Umnumzana Effort Ncube olwela amalungelo oluntu uthi kufanele uhulumende athuthukise indlela yokukhulumisana ngezandla ifundiswe endaweni eziqakathekileyo okugoqela lezikolo.
I-sign language lulimi oluqakatheke kakhulu olukhulunywa ngabantu abaningi emhlabeni. Kuqakathekile ukuthi uhulumende aluvikele, aluthuthukise, abone ukuthi sonke siyalwazi, siyaluzwisisa, lufundiswe ezikolo, hayi kuphela lufundiswa laba abangezwayo laba angakhulumiyo.
Ilunga ledale lephalamende kuSenate njalo engumgcini sihlalo omela abagogekileyo edale lephalamende umnumzana Watson Khuphe uthi bakhuthaza abakhipha imbiko mayelana ye-COVID-19 ukuthi banakekele abantu abakhubazekileyo.
Udubo lwepandemic yena le ethiwa kona i-COVID-19 kukhathaza abantu abakhubazekileyo. Nxa singananzelela laba abevele bekhangela umuntu nxa ekhuluma ngoba sesigqoka ama-masks, siyaxwayisa bonke abantu abasebenza nge-COVID-19 bakhulume lalabo bantu. Kunganceda kakhulu nxa kungabhalwa ama-messages yena lawe ne-dictionary elibaleka kuhle.
Isikhulumeli sogatsha lwezempilakahle umnumzana Donald Mujiri wenqabe ukuthathwa ilizwi, kodwa watshela Studio 7 ukuthi ngesikhathi sokwethula kwezindaba kumabona kude ukhona otolika ngolimi oluzwisiswa ngabagogekileyo ekukhulumeni kanye lokungezwa endlebeni, ngakho labo balalo ulwazi nge-COVID-19. Ugcizelele ukuthi bakhona abezempilakahle abafundiswayo ukukhuluma ngezandla okuyindlela esetshenziswa ngabaphila lalokhu kukhubazeka ukuze babaphathise ngolwazi abaludingayo. Uthe uhlupho lungaba khona uma labo abezempilo bengafinyeleli abangakhululeki ngoba kuyibo abenelisa ukuba phathisa ngolwazi ezigabeni abakizo. I-council yakobulawayo yona ikhiphe umbiko wokuba iyananzelela ukuthi ukugqoka kwama-mask kuqakathekile ngesikhathi somkhuhlane we-COVID-19, kodwa lokhu sokusenza abagogekileyo ekukhulumeni lendlebeni bengenelisi ukuzwa ngokulandela kumbe ukubala indebe zomlomo nxa umuntu ekhuluma. I-council ithe iyazama ukuba abagogekileyo baqhubeke bethola ulwazi mayelana ngobhubhane lolu ngokubhala incwadi abenelisa ukuzibala, njalo isebenza ndawonye lenhlanganiso ebizwa ngokuthi i-sign language interpreter, yona encedisa ukukhulumisana labaphila lalokhu ukukhubazeka ngezigaba ngezigaba. Imele Studio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo lamhlanje, abaphatheke kumdlalo wenguqu bajabuliswa ngombiko othi umdlalo lo ulako ukuphindela ezinkundleni ezijiyeneyo zelizwe lonyaka nxa umphathintambo uKirsty Coventry engavumelana lesinqumo esibikwa sithethwe ngabekomishini yeSport and Recreation Commission. Kubika uJoseph Njanji.
Kule mibiko ethi inhlanganiso elawula ukuqhutshwa kwezemidlalo elizweni yeSport and Recreation Commission isivumile ukuba umdlalo wenguquso ungadlalwa, kodwa lesi sinqumo kumele sipasiswe ngumphathintambo ogatsha lwezemidlalo uKirsty Coventry. Intatheli zindaba ezemidlalo uNation Gokwarira uthi lezi zindaba ezijabulisayo kulaba abaphila ngomdlalo wenguqu.
Siza kukhumbula ukuthi umdlalo wenguqu uqhatshe abantu abaningi sibili, okokuthi imuli eziningi kade sezivala indlala. Sikhangelele ukuthi njengoba kukhanya kuthembisa ukuthi uhulumende usevumile, sokufunakala njalo ukuthi labo abazemdlalo wenguqu beqoqeke njalo beyenze kwenzeke.
Wake waba isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Football Association iZIFA, njalo umnikazi weqembu le-Ajax Hotspur uSiphambaniso Dube uthi imvumo isingatholakala yokuba kudlalwe, kodwa umgoqo uza kuba zindleko ezidingakalayo.
I-problem nje ekhona ingxaki ukuthi sizilungiselele yini ukuthi sidlale, test ama-players. Angithi ayisukuthi iyenzakala khonapho kudlalwe kuphela ngesizadlala ibanga lesizini yonke, angithi. So kuyinto enhle, but kunzima nxa sikhangela i-cost aspect, because lapha nxa sikhangela ingxaki isempilweni again zabantu. Otherwise siyakujabulela, siyakuthokozelela ngoba isizungu nje sokuthi akusadlalwa, akusagijinywa, akusenziwani. Angithi kuyabe sokuzaphela konke lokhu.
Umqeqeshi weqembu lesiwu elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 uMorris Mkwiti uthi umkhuleko wakhe ngokuthi udaba lokuba umdlalo wenguquso uzaqala udlalwa lungapheleli emoyeni njengalokhu kwenzakala nyakenye.
Thina abafundisi bebhora sidanile ngoba i-talk show silokhu siyaphambili, silambile, abantwana balambile, ama-players alambile. Sesinesikhathi esithi lokho simelele, sicela abeZIFA, abe-Sports and Recreation Commission nohulumente besincedise sibuyele ebhoreni. Yimsebenzi wethu, akulomunye umsebenzi. Akuna enye industry lapho esebenza khona phandle kwebhola. Siyacela.
Nyakenye uye kwaba nenhlelo zokuba amaqembu adlala kusigaba saphezulu adlale ekupheleni komnyaka, kodwa kazisaphumelelanga ngoba indleko zakhona zingeneliseki. Ensukwini ezidluleyo inhlanganiso ye-Premier Soccer League izele imibono yokuba kungavuselelwa njani umdlalo wenguqu kusigaba saphezulu. Lokhu bekugoqela ukuba amaqembu ayehlukaniswe abe ngamaxuku amane azadlalela enkundleni yezine, kusithi amaqembu azakuthelela imiklomelo eminingi kube yiwo ayedlulela kusigaba se-semifinal. Imele Studio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Sizipheteke ezosuku ngokukhangela ebezihamba phambili. uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus luqale ezabelweni zonke zelizwe namuhla. Umqondisi obona ngokulwisana lemikhuhlane etshiyeneyo kugatsha lwezempilakahle uDokotela Portia Manangazira umiswe emthethwandaba namuhla esetheswa amacala okutshaphaza imali ephathelane lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-coronavirus. Amalunga ebandla le-MDC Alliance alitshumi lambili abotshwe ngomgqibelo eChinoyi ngesikhathi elungiselela umngcwabo omunye wawo akhululwe ngenkulungwane ezinhlanu zamadola isibambiso ngamunye i-5,000 yebheyili namuhla. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.